Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 16 Nhlolanja 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Ele Zimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nxa abantu bekhotswa endaweni phakathi beyakhe bengelamvungu kufanele kube bedade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi bakhotshwe sezakala ukuthi bazabuya ngapha.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump kukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempela viki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. ELeZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatshelizindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eleRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwePresidential Input Scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani nobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuya kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Uhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi mayesincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi phambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Isikhangelane lendlala enkulu ikakhulu kumnyaka yona lowe 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMaswingo lapho inkokheli yeMaswingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment ZIMVAC abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo eleZimbabwe lilobelana isivumelwano lele Belarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMashingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisitshiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlando ofanayo njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvungo, kufanele kube ledale elibhala incwadi lisetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakali ukuthi bazabuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belojwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMashingo ukutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo esemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuwe ukuthi ukhulumeke lamaqhinga bathi lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoti. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokho libona njani?
Hhayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayeni bayazi imithetho, bayenza imithetho njengoba ngithithi ngithi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe ngoba akudingelenye indawo kuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba kuthi aphonge uthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhethondaba ukuthi bamhlawule ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto ukuzakwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngomongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli besithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaRepub, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaziwa ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wamaRepub Republicans othwa ngama-conservative kodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Ngangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Ngibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonoko kobudala bakhe. Kodwa ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Ngibona ngathi ngasoza nqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyikuthi ngiyonqobile ukuthi ngayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khona phana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi. Ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlele emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulumela umngane wakhe lo uPutin. Ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe elesilo layo eleUkraine. So ke iyona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wathi sizo udaba loveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abaludumo elizweni lelo kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamtshina kumele baye eMiami kwelemelika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye le misebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa wabalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kahulumende welemelika National Security Communications Advisor John Kirby uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Miguel, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu eseBarbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe laba mabandla aphikisayo nyakenye ngolwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano iseBarbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu baseVenezuela bazaba lakho ukuthola umbuso wentando kaZulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza loZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, uMaria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebiso omkhulu wezomvikela eMelika uKepi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7.
Studio 7. Lo baba lo badumala kinkomo bafana lochuma mabe khulume ngathi banqoni abayazi inhlupheko yaseZimbabwe othi njani. Ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhosikazi abo bebesiqede lapho bazobhuda ku-Studio 7 bakhulumela umphakathi wezanu. Uthi wababona basutha amabhondi akho akamnankwaga, bakhuluma ngathi baphakathi kwebrokethi kamnankwaga, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhipha udodi lowo, abakhipha udodi lowo bazama ukusezela imali right, akuphume lokho asomali yokuvelavela akufuneki vela sikumali, abazama elinye iplani.
Studio 7, njani khuma lobabheke chuma abantu eZimbabwe bangabotsotswa mnankakho labelungu laba ngabotsotswa mnankakho. It must not be fooled by Mnangagwa. Mnangagwa ngathi dilizela abantu izindlu athi abantu babuye bazolungisilizwe labo labelungu yabavumela basibe kuli eZimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just fooling them so that they can come. Then he get a lot of money from them, then he start chasing out in the market. They must wake up these white people whom they are saying, hey, Mnangagwa say right, say if it's time you come, we are wise, I was there, 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 abafundi abantu angakwazi kunjani. These white people, they don't know how Mugabe is. Ah.
Sanibonani, ninjani kwa Studio 7 okhulumayo nomanye athwala phana kumansimu. Bengithi ninjani lonke bantu basezelezele enyokeni, ninjani? Ngibulisa logogwama umansingo walaphana enyokeni, ngithi the right lonke lapho.
Studio 7, ninjani? Hayi, nasiyaphila ikhuluma lo mthithi ya siyabezwa abantu laba abezana laba bathu mnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi thina silani lakho vele ukuthi vesihlale egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho bebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili ingelawo amaningi la mithi ke like liba li-audio yami le siyafaka ama-audio yethu kodwa nganalisabali angikwazi ukuhamba njani ngiyabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyeza lapha udaba lamaplazi abantu baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibesicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakhele ama-two room babe nestart ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye asifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeza ungathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livu kanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ekutha ngathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi welshman ncube job skala kanti laba kade bekhala ngokuthi job skala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Skala uthe ma eziphumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalaka
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lanili lakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuke eplumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7
ngimelele kuzulu wonke ngokuhlalana suka eplant endana bathi kusebambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from umlambosi ndukusunya nabana sebenza namagwaza namanye amaqembu nje
ichaza ngomfana ongumfana wezile ekhaya umfana ongumfana maezile ekhaya then kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana kuqala kufike izalukazi ziphethe izinebethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozelwe phakathi kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama-USB CD bayangithinta kule number ethi 083-525-3344. Ngiphinde futhi ithi 083-525-3344.
Abalandeli ubachiyela waphamaso?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, sazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Lo ube ngu Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sound exoxa lo Ntungabili Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshe masingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.